Ayisiyo inguquko kwabantu abayikhangeleleyo leyo ngokuba kusikhumbuza umbuso okade ukhona eminyakeni engu-37 edlulileyo oka-President Mugabe obandlululo okugcilaza okutshaya abantu okuncindezela oyendlala nazo zonke izinsiza esidlule kizo. Ile themba abantu ababone kusiba lenguquko ngo-November nyakenye bebecabanga ukuthi inguquko izababanzi kakhulu ukuthi lokho esesikuzwa kusenzeka kwezinye indawo akuzukwenzeka. Kufanele kuphele khona lokho okungenzeki. Nxa ngabe ukhetho seluphelile asidluleleni phambili, nxa ngabe kusadingeka ukuthi kuye ekhothi kuyeqiniswe ekhothi, ukutshaywa kwabantu lokwethuselwa kwabantu ayisonto ekhondileyo, kakuvunyelwa ngesisekelo sombuso, kakuvunyelwa ngumthetho, akuvunyelwa ngemithetho yomhlaba, akusonto enhle vele.
Abantu abaningi bayabuza ukuthi uMongameli Mnangagwa ungaphi yena kahle kahle, kungani evumela ubudlova bonke lobo busenzeka ebantwini. Nxa ebeqotho mpela ngaphambilini kokhetho ngevangeli lokuthula abelichumayela.
Abantu bawubuza wona lowo mbuzo ngoba kucatshangelwa ukuthi yena kahambisani nalokho okwenzakalayo. Abanye basebecabanga ukuthi kusho ukuthi kukhona esingathi yi-third force ephuma ngaphakathi kwebandla leZANU-PF lasebuthweni eyiyo eyenza lokho upresident angakufuniyo. Kodwa akukabi lobufakazi bokuthi kakho in-charge. Thina esimkhangeleyo sikubona kusenzeka simbona e-100% in-charge okwenza ukuthi-ke simphelelo kucala nxa ngabe kuyabe kukhona ukuhlukunyezwa kwabantu ukuthi kuyakwazi ukuthi kuvelela ngaphi. Kakasibikeli ukuthi kalamandla. Simazela amandla, simbonela amandla, akusiyoqinisa ukuthi kalamandla.
Umnangagwa yebo nguye umholi wamabutho esingathi ngu-commander-in-chief. Kodwa omunye umuntu abantu abaningi abangakhulumi ngaye ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezomvikela. Ayisuye yini ongaba ebangela yonke inyakanyaka le?
Kulokucabangela ukuthi kungaba nguye njengoba enguminister wezomvikela, umphathintambo wezomvikela. Kuyabe kusisho ukuthi ilizwe kalihlalisekanga kahle ngoba phela upresident umongameli welizwe nguye ufanele amabutho ahambe ngaye nxa esiya empini, ahambe ngaye nxa esiya kwenza noma yini afanele ukuthi ayenze. Nxa ngabe kungenzeka ukuthi uvice president nguye othumela amabutho ukuba etshaye abantu ayekwethusela abantu, uyabe senza into eganga okunye okumangalisayo ngoba uyabe iphula isisekelo sombuso, iphila imithetho yelizwe. Kanti noma ngubani, noma bekunguye upresident, bekungafanelanga vele athumele ibutho alisebenzise ngaleyo ndlela. Nxa kunento enjengaleyo eyenzakalayo njengoba sikuzwa kuvela endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe, kumele kukhuzwe kuphele njengamanje ukuze ilizwe liye phambili ngoba abantu baphakathi kwendlala lezinsizi sebekhangela ukuthi ilizwe livuzwe, sibambisene, sisebenza ndawonye. Nxa kukhona okungahambanga kahle okhethweni, akuyiwe izinkantolo kuyethoniswa, kuphuma ophumayo, sonke sibambisane ukuvusa leli lizwe eselife laphela kangaka.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo laye osanda phuma kubutho ongomunye wabakhokhela ukuhluthunelwa kukaMgabe intambo zombuso nyakenye uthi abantu abahlukuluza uZulu laba kayisibo masotsha izigebengu nje.
Azibotshwe phela nxa kuyizigebenga. Ngithi phela ngeke ngambona kuthelevizhini ekhuluma yona leyo nto. Nxa kuyukuthi izigebengu kazibotshwe, zivezwe emthethweni ukuthi yizo ezisebenzayo naleyo nto, ezenzayo naleyo nto. Nxa ngabe kungakaphumi kwacaca, kuzabe lokho kume kuyikuthi ngamasotsha. Akunamuntu ozacabanga ukuthi ngokuni ngoba phela abantu nxa befika kuwe begqoke okwebutho, bafike bathi balibutho, mhlawumbe bahamba ngemota yebutho, kumbe kusebusuku, sazi ukuthi libutho kuphela, besingakwazi thina ukuthi sekulabantu abavukela umbuso abangamarebel. So le nto ayikhulumayo iyayisho nje, kodwa kumele kube lobufakazi obethulwayo ngokubotshwa kwalabo bantu bathonisiswe.